So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye COVID-19.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla amachurch, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers.
Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa.
So kunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu, kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
IZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokuvota ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration, ikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa.
Lokhu yikucatha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZK isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Linhlanganiso ithi ikhangelele ukuthola abantu abedlula izigidi ezimbili abazakwamukela lumjovo kusiyafika uzibandlela womnyaka ozayo. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSenis Banda uthi izolo bebese Plumtree Chinoyi leChirumanzu njalo namuhla bazafika eGwanda uRungwe leMaswingo. USibanda uthi bazasungula lolu hlelo ngokusemthethweni ngevikezayo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basebenza ndawonye lohulumende, odokotela, osiwalu labokholo olutshiyeneyo abazachasisela abantu ngokuhlaba lijekiseni ukwenzela ukuthi bangesabi.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla amachurch, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu ama-traditional healers, esikhangelele labo ezinye inkolo abezi-Muslim lamaHindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uzulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise-Plumtree njalo besise-Chinoyi njalo besise kune-team ebise-Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babese-Gwanda, abane njalo bese-Urungwe, abane njalo beqhubeka besiye eMaswingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini okwenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelela ukuthi iZimbabwe ikhanya sekuloduku ukuthi sithole i-head immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi 10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa sizama ukuthola engxenye, nxa singathola i-2 million obi 2.5 million ibe yiyo i-contribution evela ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-head immunity. Sisebenza sichasane le Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwala abantu kodwa injections zibe zinlutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza layo ngoba kana injection lama vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambane endaweni enje, abasesigabeni esinje hambane endaweni enje liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari siyabe sesifumene inani lele besilikhangelele le 2 million kube yi-contribution ye-church.
Lapha liqhuba emkhankasweni liqhuba njani? Kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe Ministry of Health Zimbabwe abezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le vaccine sikhangelela esingathi nge-scientific kumbe nge-medical side, kuyini ivaccine yenzani, inceda njani emzimbeni, njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube le ndaba eziningi ezethusa abantu. Ngakho ke siyabe sizikhangele njalo kuphendula zonezi izinto, imibuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama-vaccine lawo esilawa vele China afanana lamanye ahlala isikhathi eside, kulabantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonokho? Siyabe kulungiswe ngabodokotela bona kungcitshi ngalindaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ebuzwa ngabantu abasesikristwini kumbe esimoslem bekwezinye inkolonkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcitshi. Sizathola ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo, kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi behlatshwe.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi, njalo abantu bazi njani ukuthi liza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yi-launch. Njalo ke phakathi kweviki ama-teams ethu azabe seGwanda, abanye bazaba eMcare, abanye bazaba eChegutu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo, kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Ilizwe leli lehlisa izinga lemigoqo ye-lockdown laya kweyakuqala, okutsho ukuthi abantu balakho ukubuthana bebaningi, njalo leminye imigoqo efana le-curfew yekethiswa. Kodwa kusukela leso sikhathi abezempilakahle bathi besabela ukuthi kulakho ukonakala njalo ngekhefu lekhisimusi, lapho abantu abazawubuthana khona bejabula. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, sesibhekelane nokuthi kuzovela i-wave yesine kumbe izinga lesine ele coronavirus e-South Africa, okuthi njengoba sisiya kulesikhathi esama-holiday awekhisimusi, ngoba abantu bazobe bekhululekile bevakasha kakhulu, sokunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu. Kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
Kodwa wona umumo unjani, abantu belokhu besalandela na iziqondiso zabezempilakahle ezokuqhelelana lokugqoka ama-mask?
Esingakusho ukuthi izinga lithanda ukwehla kancane, kakhulukazi ngoba nakho abantu sebeqala ukugoma, begomela wona umkhuhlane we-corona. Kuthi labo iningi labo asebegomile sebebona ingathi cha ukukhululeka sokukuningi ukuthi hayi ngeke baphinde bawuthole lo mkhuhlane, kumbe noma bangawuthola usenabungozi obudlula lobo bujwayelekile obophepha. Ngakho siyabona ukuthi izinga lihamba lisehla ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokubona kwakho, ukuhlangana kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi akusoze na kudale udubo lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Empeleni khona ukuhlangana kwabantu, ngoba siyazi ukuthi sixwayiswa njalo ukuthi abantu bangahlangani kakhulu. Siyakubona ukuthi abantu uma beqala ukuhlangana njalo bekhululekile ngesikhathi samakhefu ekhisimusi, kusho ukuthi lokho kungaba yimbangela njalo kubhebhethekise lo mkhuhlane kumbe leli gciwane ele-corona. Ngakho kuyilokho uhulumeni esiqalile nje ukwesabela nokuxwayisakazi ukuxwayisa abantu kakhulu.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubikwa ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane 40 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,397 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, okuyinani eliphezulu. I-Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration yikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa. Uhlelo lolu belumele luqale mhlazi ku-6 ngenyanga ezayo kodwa iZEC ithi soluzaqala ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlolanja. I-commission le yethule lumbiko ichasisa ngesizathu sayo izolo ngemva kokucothozwa ngabaningi. Yengeze yathi ngemva kokukhulumisana lenhlangothi ezitshiyeneyo ibone kufanele ukuthi idlulisele phambili lolu hlelo ukuze abangelazithupha babe lethu ba lokuyazidinga kwemsitheli labo benelise ukubhalisa. Abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bayakusola lokhu besithi kuzabangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukubhalisa. UNtunga Emile Inkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu yikucatha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZEC isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu. Angithi vele yona iyasolwa ngokuthi ithatha uhlangothi lweZANU-PF, ithatha uhlangothi lweqembu elibusayo, ithatha ama-instructions kuZANU-PF kulokuthi izimele iyenze lokho kufanele kwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni wonke jikelele ezinjengayo IZEC. Ukuthi kazikhethe ihlangothi, kazithathe ihlangothi, ziphila ngomthetho ngaphansi kwa umthetho, zisenza lokho umthetho othi kakwenziwe. Akulanto evimbela ukuthi IZEC ivule ukubhaliswa, ibuyivule futhi buyivule ikwenziwe kanenge. Akula mthetho othi kumele balinde abantu baze bathole izithupha. Ukucatha ngomunye lokho abakutsho into engasebenziyo, kabavule abantu babhalise baze bathola futhi abanye bazathola izithupha phambili babhalise labanye babhalise. Akwenziwe kanenge, kuhlale kuvuliwe babhode futhi emakhaya lasemadolobheni abantu babhalise. Hayi lento yokucatha ngomunye besaba abantu ukuthi babhalise ngoba becabanga ukuthi ababhalisayo ngabantu abasha abangasoze bavotele iZANU-PF kuma by elections.
IZEC ithi ithethele linyathelo ngoba ifuna abantu babhalise ngobunengi, kodwa abanye bathi lokho kuza kwenqabela abantu ukuthi babhalise. Ungathini ngalokho?
Abantu abaningi asoze balithola ithuba lokubhalisa ngokuba ayisikho ukuthi IZEC lapho etholakala khona kumbi ngafika namhlanje ngolesine wonke umuntu uyamisa inhlelo zakhe. Abantu bathwele nzima elizweni, bagijima bezama ukondla abantwana. Ngakho-ke nxa uzavula ngesikhathi othanda ngaso ukuthi abantu sebezinikele ukuthi bazabhalisa ngalesi sikhathi, udlulisele phambili ubuye ubize njalo, abantu abafuna ukudungwa basiwele badungwe basiwe ngapha. IZEC kayilandele umthetho, ingalandelanga umthetho abantu asoze babhalise ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke abantu bazathola bazavimbeleka kulungelo labo lokuthi bavote, ilungelo abaliphiwa i-constitution, abaliphiwa ngumthetho, njalo abaliphiwa nje isivumelwano somhlaba wonke jikelele ukuthi abantu bamele bavote okhethweni olukhululekileyo.
Kule sixwayiso ngathanda ukusifikisa kuZEC,
engakukhuthaza IZEC ukuthi abantu abakubona ikwenza kubenza babe lesiqiniseko sokuthi kayiphathanga ukhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho ayisilo lwe-one day lokuthi nje uyabala amavoti. Ukhetho lusuka kulolu khetho kusiyafika kolunye ukhetho, lukhwekhetho enhlanganisweni enjengeZEC. Ukubhaliswa kwabantu kumele kube free and fair. Ukurejiswa kwabantu loba kubhode emakhaya kumele kube free and fair. Ukukhampena kumele kube free and fair. Kumele ingathathi uhlangothi IZEC, ungathatha uhlangothi lweZANU-PF. Landela i-constitution njengoba injalo, ulandele umthetho, ungazange wathatha uhlangothi. Abantu bafuna ukuvota, ababhaliswe abantu ngendlela abafuna ukubhalisa ngayo, hayi ukuthi kuvinjelwe abantu ngoba kusesatshwa ukuthi bazavotela amaqembu aphikisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekubulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see me? Iphandaba leNews Daily lodaba lokuthi ilizwe leBhilitane seliqinise isandla ngodaba lweZimbabwe lakhuthaza umanyano weSadak, ikakhulu ilizwe leSouth Africa leZambia ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe. Lokhu kuphume edalele iParliamente leBhilitane ngolwesibili, kutsho leliphephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asesungule umkhankaso wokubopha izigilamkhuba ezivalisa otshekeja abasebenzisa izidakamizwa, abafaka amalayithi ezimota ahlabayo okuthiwa ngama-bar lights, lamanye amacala phambilini kwekhefu leKhisimusi. Manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salona le balandele baka Studio 7 linjani lonke izimbabwe mazimbabwe amahle lemakhalanga amahle lamatonga amahle lana mandebele amahle linjani lonke lana masarwa linjani liyaphila lonke lethemba liyaphila kakahle ezweni leni lezimbabwe yazi nembuzo lapha kanti mathi kanti manje oba kuhlala sivota iminyaka leminyaka savota inkomo ezilokhu esaphila lamanje lokhu esiqhubeka sivota siyawina abantu bayelela esikhundleni amanye bayelela esikhundleni kanti manje uncedo lokuvota yini mado yini into yokuvotela sivotelani ngoba last time savota lapha ezila kwethu sawina umuntu wayalela esikhundleni namanje solibheke khuma amavoti 2023 lithi lizovota njalo sizowina phinde liyalela esikhundleni manje uncedo lwanko lokuvota lapha yini akulancedo liyawubona indaba ekhona akulancedo kodwa ke lizame lana ngezindlela but into nisolweni sadaki le nto ekhona uyayiblame sadaki because sadaki they are wrong sadaki amanye amazwe mayiwele yipro problem senza indaba ezinjalo bakhipha amasotshi bekumele ukhetholeke bakhipha abantu ukuthi noma bekulwa bekhipha umuntu engenkani esikhundleni kanti yona eZimbabwe yona indaba kungenzakala indaba enjalo ilokuthi iZimbabwe yona ile ngoma elomuthi ongakanani impilo esajwa mamanzi onke lana kwenzakalani kahle lapha ekhaya lapha amamazi usually delelo Zambia uMozambique othi DRC bonke wonke amazwe lapha eZimbabwe ukuthi yona injani impilo liyesaba kungakanani siyamoshakala abantu bashaywa siyaceda siyafa siyaphela siya qekezwa ngendlela ethile but no help sebantwana bengena bazali phela thina makunjalo how can you still use Zimbabwe is out of constitution kona hard kona apho kona uthi out of order what is Zimbabwe ilama nathi twine lokho into kweni lokho twine ama sanctions izimbabwe ama inkinga ezinjalo ama sanctions angkhona lawo manje kwenzana ungcwele kwama sanctions angkhona pha kusizi ngalothi ngazile ifake bavaleleni impilo yabo yonke ama sanctions yena eZimbabwe lo fake eZimbabwe impilo yonke life jail man mawa ama sanctions a afuna ufake president fakana ama-sanction yena ejele mana akulancela uhlala isipanishi ma singabe ezimbabwe kuthi nasidonsa kanzima enxa ama-sanction yena leyo singakwazi ukuthi how do you mean of ma-sanction ngapha sibhizi siyasokeleka kuqamba ama-sanction umuntu bayalela ezikhundleni bana bayadla basuta thina siyasithwele kanzima emhlabeni apha akulalutho olulungayo mani siyabhedela indawo zonke manje bona manje sesihlele egangeni kodwa singabantu bezimbabwe manje indaba kwenzekana ake lizamqwenza intozi mani ilizwe libilele mali kumoshakele la nani le nabogogo enze ngikhumbule ugogo lo kuthiwa ngugawula ugawula kuthiwa ngugawula ungaphi logogo wayijabula leso sikhathi leso gawula ungaphi ethuleni logawula lo khathi uma uthambani umugogo wayekhulume indaba embi kabe lapha endaweni zesikhalangeni ungaphi makunje khulume phela leso gayiguzu ya kuthiwa ngugayiguzu wona gayiguzu gogo ungaphi manje uthule uthi ezwikho lapha singakuzwa eZimbabwe awukhuluma ukugabaza manje gayiguzu ungaphi gayiguzu uthini manje umuma umomile kanje into ziyabheda manje gayiguzu wona ukujabula usithi hayi liwinile Zimbabwe yakawoya akuya kuphi Zimbabwe inonetha nazo ayiwe gayiguzu lawe gawula ungaphi manje makunje
lele futhi ku studio 7 okhulumayo enguyo selami kumadlambo engizathanda ukukhulumela kukho okhulume ngizokhulumela ukuthi isikhathi sama holiday kubafowethu abangomalayithi ngiyazi ukuthi ila abasebenza khona kakhulu besicela ukuthi beziphathe kahle bephathe kahle phakathi kuma-customer abo kakhulu ekudriveni uma zizo sikhathele uparking ukuze sigweme izingozi fisa ama-customer ethu phephile ngoba ukugijima asekufika njalo kuyakwenza ugcina ungasafikanga lapho yakhona kakhulu uma uhamba ngemoto bhiti siyabulala ti abayihlise behambe ngendlela e-right ithi ingozi ma kuvelele kuvelele kube kuyithi akusiphutha likadrive kodwa kuyaba kuzivelele ngendlela ukuthi unkulunkulu abekuhleli ngiyabonga lapho ngiyadlula engithanda ukukhuluma ngako kakhulu kubomalayitha ukuthi ake besibhekelele i-government government ibekelele kakhulu abantu labo abahlukunyezwa mabhota kodwa balusizo kakhulu kulabo abantu bathi bona bangamavoters abathi bangamavoters egovernment kumbe abathi ebantwini bale government kamnanga amalayitsha bangumasiza balusizo olukhulu kabi khumbula ngoma 2008 kungena kudla kungena lutho itolo nasekuphi ibona kade belayisha ukudla bekuhambisa ezweni la but kuthe kuma kuqala ngathi kuyavuleka ama ministers egovernment seqala ukuvula amashopu awo seqala ukukhiqiza ukudla nani sebevimba ukudla lokho ibhizinisi leli labomalayi why be affect ibhizinisi labantu ekade liyilusizo lalabo bantu abangamacustomer abo njengamanje sebejika futhi sebebahlukumeza sebefaka imithetho ukuthi kona ye okuso ukudla ungeni uma kuzongena kumele ukhokhe imali engaka khonkena kuyikuhlukumeza kungabacabangela abantu ubasebenzisa ngaleso sikhathi uma uxakile uma uthi usuright usizibona usabadingi usubaxhaphaza kungukhubo omubi wama-ministers kunye ne-government akumna uma ngingasho nje straight manje uma ungaya emabhoda wonke ubheke ukuthi babhadala izimalini ukuthi beze bedlulise ukudla okusetshenzwa yilabo abantu besebenzela izimuli ezimakhaya ngokuba ukudla kusiza nanoma ngubani ongumntwana okulelo lizwe kodwa etholakala i-government ethi i-government yabantu ikuvima isenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu lo angene nako ukudla lokho kodwa lapho asuka nako i-government yakulelo lizwe ibe ikwenze kwabalula ukuthi ahambe nako esiza abantu abahluphekayo kulelo lizwe kodwa kube sokuthi i-government yakulelo lizwe eyiyona enabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima i-government enjani imbuzo wami engizibuza wona ukuthi kona labantu abathi basupportizane njani enukayo so uyanuka ngizenzo ezimbi umuntu uzasuka from eGoli a drive almost 700 kilometers engakubhadalelanga ukudla lokhani i-government yakulelo lizwe ikwazi ukuthi uyasiza abantu abahluphekayo kodwa i-government yabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima ufuna imali umuntu angenayo start my question why bengathi uma behleli phansi nabo beke bekhuzana ukuthi hayi lento eyimbi sike saphelelwa emashelfini kwangabi nalutho kwakhala emabhungane kwaba yibo labantu ababuya nakho ukudla bebezofida abantu okuyikuthi kungazange kwaba yibo malayitsha kuba kwaphuma izidumbu eziningi okwakuzoba luhlazo kugovernment but leyo government obabeyisiza ukusupport abantu babo namhlanje yiyona ebablokayo hayi mina ngiyaye ngikhalaze kakhulu kobethuma labakhulumela izano ngiyazi ukuthi balalela i-Studio 7 ndaye ake libheke kahle bobaba le nto liyisupportayo ayinanembeza kumbe nani nifile unembeza njengayo angazi
ngiyabingelela ku-Studio 7 ningabe ninjani kuzo zonke indawo lapho enikhona ngibonge ku-Studio 7 indabeni esilethela zona ezinhle maqhawe namaqhawekazi nibambe kanjalo umsebenzi omuhle uyancomeka okhulumayo ngugift lapha e-Alexander bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicela ukuthi abantu ngiphawule kanje abantu bakithi emathebelelendi uma siza kwezepolitiki basafuna ukufundiswa kakhulu siyabonga uNkulunkulu wasilethela umuntu ofana nomqondisi oza nokuhlakanipha okukhulu kangaka okuvula abantu amehlo basebunyameni abantu ziphophute kodwa bathi bayahlakaniphile iyasho nebhayibhili ithi abantu bami babhubha ngokuswelulwayo abantu bakankulunkulu abasemathebelelendi bafakwe esihogweni izanu yababonisa ubunyama bona bakhanye babona engathi ukukhanya bona basebunyameni hhayi shem kuzwisa usizi ngimpela siyabonga kumqondisi umesekhona ebavula amehlo sisho nabakithi abamaphathe la amanye aophozayo angahambisani nemithwakazi babona beright ngoba sikhuluma nje kunabanye sike sabazwa lapho ku-Studio 7 bephawula ukuthi hhayi kuba umqondisi ne-MRP babambana nochamisa bekhululilizwe awu bantu bakithi umqondisi ufuna imathebeleleni akafuni izimbabwe so ngeke kuhlangana ichamisa nomqondisi siyaxolisa lapho thina singabantu bemathebeleleni esesithi uhlakaniphisiwe umqondisi wasibonisa ukukhanya sithi asibuyele emuva sifuna ilizwe lethu ngiphawule futhi nomunye ngengamuzwa lapho ku-Studio 7 ephawula ukuthi engumuntu wakithi futhi emathebeleleni wathi abantu bemthwakazi bayazikhohlisa uma bethi bafuna imathebeleleni kanti imathebeleleni bake balibona ilizwe elinesizwe esiyi-1 imandebele kuphela awu bantu bakithi abantu bakithi bashota emqondeni abafundiswe imathebeleleni ayinasizwe esiyi-1 ayinamhlobo oyi-1 yizizwe ezinemhlobo nemhlobo emningi laphana emathebeleleni more than 13 languages ekhulunywa lapha uma sithi mthwakazi asiyitshiwa amaNdebele abantu abakhuluma isiNdebele kuphela utha emathebelele ndikugoqela zonke inhlobo lezi zilapho Tonga Venda Nambia Kalanga wonke amangoni nje akhona lapho so abantu basemathebelele ndabafuna ilizwe labo lemathebelele so abantu bakithi basashota abantu bakithi yabasondelene nabo kuzo zonke indawo lapho enikhona libachazela ukuthi imathebelele umthwakazi umithi ifuna imathebelele ayifuni ilizwe elinabantu omemhlobo eyi-1 abavuleke ingqondo abantu befundiseke siyabona nje ukuthi ngathi basashota kakhulu emqondweni siyabonga hlobo zama ngingabi mude kakhulu sicela nje abantu bakithi befocus etweni yakibo bekele ukuchaya izandla begcwalise ama-stadium kubochamiswa echamisa bafuna amavoti angeke babasize ngalunye
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abamhlophe abathathu ababulala onsundu u-Ahmad Aubrey oyezigijimela nje abathi uGregory McMichaels lendodana yakhe uTravis kunye lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala izolo. Bebesetheswa amacala ayithobamunwemunye abalisa ukubulala lokuthumba umuyi. Inhlanganiso zabensundu zithi zamukele impumela le ngoba abensundu bahlala bethwaliswe nzima ngabanye abamhlophe abadlulisa amalawulo. Siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana aphithizela Ngcobo saqala ukumbuza ukuthi udaba lobandlululo lwabensundu ulubona njani.
Emelika sonke siyazi ukuthi udaba lwabantu abansundu lakudala lakudala luvele luhlupha kulobandlululo kuleli lizwe. Ngakho ke abantu abansundu babulawa mahlayana nje loba bengatholanga lutho lo kuthe uyezwa ipolice libulala umuntu onsundu lithi khona bengibona angathi uthwele isikhali kuthi abamhlophe abasithwele isikhali esikhathini esiningi ababulawa labo ke babe sithwele ezandleni. Kulodaba delukhulunywa lapha endaweni ye-Wisconsin kukhona omunye umhlophe umfanyana wayeleminyaka nje elamachumi lasikhombisa 17 years ubulele abantu ababili walimazo wesithathu kumnyaka ophelileyo lapha kutshengiselwa ngedaba lokubulawa kwabantu abamnyama. Uphumile nje lo mfana sikhuluma namhlanje kungenani ukuthi wabu labantu kodwa abansundu suku zonke insakavukela ukuthi abantu basibe buliwe ngamapholisa ngoba esikhathini esine ngoba njengabantu abansundu so iye udaba lwenketha bechabi lapha emelika lusaqhube.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatsha ukubona njani wena
udaba lwabansundu lapha eMelika kuya ngokuthi uhlala kuphi. Kulezi indawo lapho ungconywana khona ukuthi nxa ungumuntu onsundu uzizwa ukhululekile usekhaya kube lezi indawo njalo lapho uhlala usesaba kulokhu thalaza nje ngoba usesaba ukuthi kulomuntu ongakulandela loba uyazigijimela kumbe uyahamba nje begcine sebekubulele. Ngikhuluma nje kulodaba olweGeorgia olonsundu uJohnsundu wayegijima nje esigijimela ekuseni walandelwa ngubaba lomntwana bagcina bembulele. Kodwa angisho ukuthi lokho kuyafana maganga wonke kuleli lizwe. Abanye lapha esihlala khona lapha kubo Maryland izindawo vele ezanti abantu abamnyama lamapholisa okhokhela amapholisa ngumuntu omnyama lokhokhela indawana zethu ngumuntu omnyama abantu bayahamba nje la bekhululekile. Impendulo yami ngeyokuthi kuya ngokuthi uhlalela kuphi lapha eMelika bakhona abanye abasabayo lokuphuma phandle.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikuthi ifuna abangelazithupha babe sebelazo andubana iqale umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.